izakhamizi zeGwanda zithi uzulu emaphandleni uncedwa zinhlanganiso ezizimeleyo ngoba urhulumente kungekho akwenzayo ukuthuthukisa impilo yabo. Lokhu kuvele emhlanganweni we-Town Hall omgoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bemananela be-Media Center eGwanda namhlanje. Unkosikazi Juliet Nkiwani oyinhlanganiso yabomama ye-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi abazibona inhlelo eziqhutshwa ngurhulumente emaphandleni.
Nxa kungasabuyanga i-NGO ezesincedisa akulalunye uhlelo lukarhulumente esilubonayo, ngoba nxa sekubuya abanye abantu babuya specifically for abanye abantu. Urhulumente nje ukuthi athi isigaba sami esenqameni, isigaba sami sematshitheni, isigaba sami sebulamba, isigaba sami esangathi asikaluboni, sisaludinga.
Amazwi akhacizelelwe ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo odwa kulo urhulumente asekwenzile ukuthuthukisa impilo zabantu bemaphandleni selokhu ilizwe lathatha uzibuse.
40 years into the independence, mina ngisuke eGwanda North. Akumelanga ukuthi ngasikhuphe umthelo zothi. Akumelanga ukuthi ngasikhamba
ngendlela melanga kanti sihamba ngayo nxa siya ekilini kwazinake na.
Sikhuluma ngezikolo ezakhiwa ntolontolo ezintsha zisethathwa ngumoya amarufu kudinge. Xa kungasabuya ngama-NGO aze bambabamba lapha aqhwayaqhwaya la ladingebhakabe.
Unkosikazi Lobukhosi Malila ukhansela kwa-Westernmoor ekubandla le-MDC uthi laloba zikhona inhlelo eziqhutshwa ngurhulumente zisuka ziphazamiseke ngenxa yokusilela kwemali.
Sibuya futhi sikhangele ekudleni khonapho, ukudla kukhona sibile emaphandleni kodwa kuyasilela ngoba uhlelo lwangikhona lubuya lulabanikazi ukuthi lukhangele abadala, izigoga, abadubekileyo, bese kuthi iningi leli lisala ngaphandle ngoba abantu abathathwa ngabantu abalutshwana, njengoba sisho ukuthi ukhangela abantu abathile.
Ukhansela kawadi 17 efumugwe umnumzana Ephraim Nato ebandla leZANU-PF uthi laloba umnotho welizwe ongamanga kahle kukhona urhulumente akwenzayo ukunakekela impilo zabantu bemaphandleni.
Sikwezimele kungawo siyathiwa sathi kwezalo sikisana lapho ukuthi sikwenze and sikhangele ukuthi nasi laba ingane bethu esingama-partners nawo basifakela izandla kokunye kuyabonyeliswa abantu bethu khonangane ngamakhaya.
Umnumzana Khulekani Sithole obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zekhansil emaphandleni uthi babhekane lo dubo lokusilela kwemali okudalwa ukuba inhlelo zabo zokunakekela uzulu emaphandleni zingahambi kahle, kodwa uthi laloba kunjalo kukhona abakwenzayo.
Imigwaqo esenza silinke phakathi laphakathi kwama-district ikanye laphakathi kwelobuzini phakathi kwezigaba usuka kwesinye isigaba usiya kwesinye. Uhulumende uphathe kakhulu ekusixhaseni ekulungiseni imigwaqo ngemva kwezulu elakelana iziqhotho ezazidiliza ama-bridge ezazidiliza imigwaqo.
Umsakazi we-Voice of America usebenzelana labe-Media Center unxusa abantu ukuze baze emhlanganweni ofanayo eLupane kusasa emini lapho kuzaxoxiswana ngodaba lombhuqazwe kwe-Kukrawundi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemathawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.